So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumphumpu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
My position yet very clear ukuthi ama elections la omlangagwa bazanga win ama elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani thina sithi akube lokhetho olutsha.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo asedalela ephalamende kasoze ahambe eMount Hamden kusasa ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esungula inhlelo zedaleleni.
Ilizwe alisuze libe lokulibanjwe e-transom ngenxa yokuthi khona kulamanye abantu abafuna ukubheva engathi khona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathini labanye abantu. Sesidlulile entweni ezokhetho.
Abakubandla leZANU-PF bathi kuyamangalisa okwenziwa libandla le-Triple C. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uthuthukisa okumangalisayo umnotho wakweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo asedalela ephalamende kasoze ehambe eMount Hamden kusasa ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esungula inhlelo zedaleleli. Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-Triple C uthi benze isinqumo lesi ngenxa yokuthi ukhetho kalikhutshwanga ngemfanelo eZimbabwe. Umkhwananzi uxoxa ngalolu daba loGibbs Dube oweStudio 7.
My position yet very clear ukuthi ama elections la omlangagwa bazanga win ama elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani thina sithi akube lokhetho olutsha olumgceke oluzatshengisa ilizwe umkhokheli abekhonjwe ngabantu ukuthi uzibani ngengisimfunayo bekhetha ngentando yabo okungela kuwethuselwa okungela kubanjwa ngamandla.
Likutshoni kolokhu ukuthi lingayi edale lepharlamente?
Kwamanje umnumzana umlangagwa thina asimrecognize njengo mangameli weZimbabwe ngalokho ke uzahamba yena iaddressa imduli yakhe labantu bakhe abaye bekhona bonabo kodwa imessage yabe sihambile ukuthi hayi izindaba yeZimbabwe ayikahlaliseki kumele ilungisiswe sikhangelele isadakhi ukuthi ingenele ilamule kube lokukhulumisana kube le-transitional government eza kwenza ukuthi kube lokhetho olutsha.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa laba kubadlala eZANU-PF bathi kohlani liphinde ngokhetho ukuthi lungenziwa kwele Zimbabwe ukhetho selwedlule ngakho ke selidumele edlula polina lizamani.
Thina asilali laba kucabangayo lokhu ayisiyo ntando yomuntu ukuthi ukhetho lolulwenziwe. Ukhetho lolomele lwenziwe ngenxa yomthetho yeZimbabwe le mthetho yesadakhi le mpumela yama-observers ayekhona elizweni ekhuluma ukuthi hayi ukhetho lokuhambanga kuhle kufuze kwenziwe ukhetho ngendlela eqondileyo.
Kodwa phela nxa abanye bekhangela bathi linangwenu kungazana lenzi konke okumele likwenze lathuma bani kusadakhi khona ngale njengoba ke abantu bengabonakali baye kusadakhi khona le.
Siya kusadakhi akulani lokuthi babonakale ukuqakathekileyo ukuthi bahambe imessage ifike kukhulunyisanwe izinto zakhona zenziwe ayisiyo yonke into eyenziwayo emele ichaywe kumphakathi okunye kuyenzakala esingangeke sikhiwa behind the scenes kusetshenzwa impumela yakhona yeqakathekileyo nxa isiphuma ukuthi hayi kwasetshenzwa kwaphuma lalokhu 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 okubambekayo.
Kodwa nxa sibuyela futhi kudaba lolokuthi alihambi edale lephalamende singathi kuzalinceda ngani khonokho kwabamkhonazi?
Kuzasinceda ngokuthi vele thina sithi khona ukukhetho lokuhambanga kuhle lokhu ikutshengisa imessage ikakhulu kumnumzana uMnangagwa ukuthi hayi wena waqilibezela asikurecognize sifuna kube lokhetho olutsha eZimbabwe. Uzabona ukuthi kuzasinceda ngani, uzabona ukuthi kuzahamba njani ngoba thina sithi hayi ukhetho vele kalwenziwanga. Ubaba uMnangagwa yebo ukhona uhlezi kodwa hayi kagcotshwanga ngabantu beZimbabwe okuyikho esifuna ukwenzakala ukuthi kube lokukhethwa komuntu okhethwa nguZulu jikelele weZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-Triple C. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela iZANU-PF Central Committee.
loku kuyabe kutshengisa ubhanqa babo nxa bengabona kufanele ukuthi bahamba bayenza i-swearing in bafunga ukuba ngamalunga edale le-parliament kubesokusithi ke sokusiyavula leyo parliament bese besekela ukuhamba akula nto ezama imelele bona ilizwe alisuze libe lokhu libanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abafuna ukubheva engantu akona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathiyeni labanye abantu sesidlulile entweni ezokhetho lezokukhankasa sokufika isikhathi sokuthi ngabe kathesi sesenza into zokwakha ilizwe dinga ingqubela phambili yokuthi wonke umuntu athole amele akuthole njalo sishiye ilegacy enhle
ye kodwa ke kwelide bayakhonona bathi phela vele ukhetho alukhutshwanga kuhle njalo lo mongameli bathi ukuthi asuye phela okumeti ngawo esikhundleni lesi so khonokho ke kungazani kuyahlupha kholeji
babuyelani ke uzoyenza i-swearing in qala iparliament nakuma-councils lapha sibabonele lapha kobulawayo umeya walapha kobulawayo owakhethwa yibo ubaba ucolda siyambona uyagidima siuyazama ukubabhalabhala lapha ujekiseni kore yena sesebenza usesukile ekucabangeni ngokokhetho sekhangela ngokuthuthukisa ubulawayo okuyinto enhle esincomayo nxa umuntu esethe wangena esihlalweni akhangele ngokuthuthukisa indawo loko kwabo abasekwenza kube sola kathi esumongameli anti uvela ungangale i-United Nations General Assembly lapha afike kona wemukeleka njalo wazi waphiwa le thuba lokufaka isipichi sakhe akutshengisele ukuthi kona umhlaba wonke jikelele usukuvumile ukubana umongameli weZimbabwe ngubaba uMnangagwa pho laba abalokhu befuna ukuphikisa baphikisa bemi ngaphi ngoba nxa bephikisa phela kumele ngabe ukuthi abasekelwa ngaba yiwo phela o-United Nations labo-sadak labo konke kodwa siyabona abantu bonke sebekuvuma kathesi nje lapha kwimpelaviki le edlulileyo sibonile lama-sadak ministers bephuma bethakazelela ama-elections ayezwa lapha ezimbabwe okutshengisela kona izigaba zonke ziyaphambili ziyahamba ziyavuma sezikhangele ingqobela phambili pho laba abalokhu befuna ukuthi bebeloku bekhala babekhala ngani pho
kutshoni vele khona ukuthi nxa bengafuni ukuthi balalele umongameli lina ngokubona kwenu
kungamahlo ngandlebe nje kuphela njalo kungabantu aba-selfish kakhulu ngoba ngabantu abafuna impumela ezimbili kibo kuphela ekhethweni impumela yokuqala yokuthi kona yibo abanqobileyo esibili babedlebelezele kuphela abavumi ukuthi kona kona ukhetho lulokunqoba lulokunqotshwa so abantu abanjalo angazi kona basebenzeka njani ngoba nxa usiye ekhethweni vele ungena ukwazi kona uzanqoba kumbe uzanqotshwa
Umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 ekobulawayo. Izizalane zeZimbabwe esikhelele ukuthi inhlanganiso yomanyano wamazwe ngezansi ye-Afrika iSADC izangenela eZimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa luqutshwa ngakuhle. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change elifisa ukuqutshwa ukhetho okutsha lalo lithi lisakhulumisana labakhokheli bamazwe aphansi kwe-SADC ukuthi bangenele. Ekuhlaziyeni lolu daba sixoxe lomnumzana Stevenson Dlamini ocubungule zombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe e-National University of Science and Technology.
Ngokulandelela imithetho elawulisa i-SADC inogatsha okuthiwa yi-Troika yilo ugatsha olukhangela izinto ezikhangelana lezombusazwe eziphathelane namalunga e-SADC esingakukhangelela mhlawumbe ukuthi ingenelela njani ingangenela ngokudala ithuba lokuthi laba abangathi abazwani bathole ithuba lokukhulumisana yazi abantu abaningi bakhangele ukuthi mhlawumbe i-SADC singalisa kumbe ibutho hhatshi mina ngokunanzelela kwamamboni ngaze kufike lapho isigaba esingabanje sanxa ngokunanzelela indlela okukhutsha ngayo ngicabangele ukuthi izaletha ukukhulumisana phakathi kwamandla aphikisayo laleli elibusayo ukuthi kube lokukhulumisana kuthole indlela yokuxazulula
imithetho ekhona ipha i-SADC amandla okuthi ingabamba ngamandla na i-ZANU PF nxa engafuni
nathi masikhangele ngomthetho weyayo i-SADC esikhathi ama-SADC guidelines ayinani nokuthi ubani uyafuna ndiyafuni, imithetho yabo icacile. Bese kusiba lalokho okuvelayo ukuthi bakhangele ukuthi indlela engabe isenza kube lula kubaluleke ukuthi kuchazulule lokhu yiphi, ngoba asiyo asikho ukuba ngamandla ngazo zonke isikhathi okuchazulula ingxaki. Mhlawumbe singangenela kwezomnotho iphambanise mhlawumbe ifake indlela zokuthi izibambe ngamandla abangafuni ukuqhumisana nabanye ize bakhulumisane. Kodwa layo iZANU PF kumele ibe izivumela nayo ukuthi yanelise ukuxoxisana namanye amabandla lawaphilisana.
Sizwe abe-TCC okwesikhathi eside bekhuluma ngokuthi hayi bafuna ukuthi ukhetho lube kuluqhutshwa kakutsha. Ukubona kuyinto engenzakala nale.
Nxa silokhu esisazelela indlela kulokhu kuvela ngayo, amathuba akhona ngathi ani. Mina kunazelela ami mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla lawo mabili, kodwa ukuqala kutsha kokhetho ngathi amathuba akhona anyipha, angathi amathuba akhona ngathi anciphile, kodwa ngathi amathuba angathi yamela ngaba ekukhulumisaneni lokuxoxisaneni kwamabandla omabili ukuze bathole indlela yokuthi kube le ngxoxo naphambili.
Sikhangela lapho ukuthi lokhu kwake kwenzakala ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009. Nxa kungaba lokukhulumisana kumbe kubunje uhulumende womanyano, kungaba yinto engaphathisana okwesikhathi eside siya phambili njengeZimbabwe.
Ye, ngathi into emqoka ukuthi ilizwe ibe namabandla angaphathisanayo efika esigabeni sokuthi awelelane ezintweni ezimqoka kuyaletha intuthuko kwezempilo, njengoba sakubonayo ngo-2008 ku-2009 ukuthi uhulumende onjalo waletha ukukhuphuka komnotho. Kodwa sinde sazelela ukuthi kukhona okuningi okwakuvele kukhona okungekhoyo kathesi ongafinyeza amathuba okuthi mhlawumbe ngikhuphule. Kodwa ukubambana vele mzama kwayo ukubambana kuyaletha ithuba. Ngakho-ke uhulumende wokuxoxisana wokubambisana kungaletha impucuko kwezomnotho.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ocubungule zombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe eNational University of Science and Technology ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyaziqhenya ngokuthuthuka komnotho welizwe olungiswa ngabadabuka eZimbabwe. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uMnangagwa ugida eziqhakezela ngoba umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Wethule lamazwe namuhla emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference eVictoria Falls okubuthene iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi lengcwethi ezihlaziya ezomnotho. Esipha umzekeliso walentuthuko, uMnangagwa uthe kuhulumende wakhe imigwaqo isisakhiwa izifundiswa zakuleli ngentengo ephansi kakhulu. Osekwehlukile lohulumende wayezolo athi wayeletha omanjinela bakwamanye amazwe ukuzokwenza umsebenzi munye. Wengeze esithi Notholo ubuye njalo wakhuliswa lohlelo lweIntwasa abalwethulwayo kubalimi bemaphandleni kanye lendlela ezehlukeneyo zokulima ingqoloyi athi zinceda kakhulu ukulisana lendlala.
We've introduced model of agriculture from Buddha and so on. Irrigation in the country now we are with.
Sesasungula indlela zokulima ezintsha ebantwini ngohlelo lwePfumvutsa. Savula ama regulations khuluma kunje silengqoloyi eneleyo ngenzuzo yethu esizenzela yona. Kwezokwakhiwa kufuze sikhuthaze abantu bethu ukuba ngamanjinela basakhele imigwaqo, amadamu, njalo lokhu sikwenza loba siphakathi kwama sanctions. Lelizwe liyakhula nxa siqathanisa lamanye kuzwekazi lomhlubulo weSadic.
Lokhu kufakazwe njalo ngumgcini ncebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube othi kusukela ngomnyaka ka-2021 eZimbabwe selikhulile landlondlobala kwezomnotho, njalo lokhu kusazoqhubeka.
The economy remains on a positive growth trajectory.
Umnotho wethu usaqhubeka ukukhula ngendlela encumekayo. Ngomnyaka ka-2021 sakhula nge-8.5%, saya ku-6.5% kumnyaka ophelileyo. Uphenyo luthi ilizwe leli likhula kakhulu emhlubulweni weAfrika lakuzwekazi lonke, njalo impawu zikhombisa ukuba sizakhula njalo nge 5.3% ekupheleni komnyaka lo.
Uncube uthi lokhu kudalwa inzuzo yezomnotho wakuleli egoqela ukwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye ezokwethekelela ilizwe kumbe itourism kanye lozokulima. Kodwa ingcwethi ecubungula ngezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions uyakuphikisa lokhu.
Ubufakazi busesikhwameni semali sikaZulu. Uma singena ezitolo ukudla akuthengeki emakhaya. Ontanga bachubechuna bebhota bhota ula msebenzi. Imali yethu yona ama-bond iyaphephuka. Phinde izibhedlela azila mithi, izigulwane ziyabhubha ngenxa yokusilwa kwemithi. Imigwaqo ibhilizekile, akula manzi empompini, izitimela akusela emadolobheni, akula mabhasi.
Kumhlangano munye, unkosikazi Rosemary Mpofu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe wethule ukudana ngezinga izizalwane zakuleli ezingasathembi ngayo uhulumende wazo, esithi ngokwenzeka nyakenye akusela ogcina imali ebhanga. Uthi ingqobe isikunkokheli ukuze lokhu kulungiswe.
They tell you what happened in 2008, which we are all aware of, not once, but again in 2018-2019.
Baya kutshela ngokwenzeka ngo-2008, lathi esikwaziyo. Kwaphinda njalo ngonyaka ka-2018-19. Kwenzakalani kwabempentsheni? Ngikhuluma ngabazali bethu. Kodwa ukuba sisaqhubeka singakukhonzi lokhu kulungise, kasiyindawo njengelizwe.
Umnumzana George Kubamathanga, umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezimali olwe-Finance, Economic Development and Investment Promotion, utshele umnangagwa ukuba ingcwethi lezi izolo zethule ukuba ilizwe leli ukuze likhule kwezomnotho kufuze liqale ukusebenzisa imali yakuleli i-bond note. Uthi zikhuthaza njalo ukuba uhulumende alwisane lokuthengiswa kwemali ngokungekho emthethweni. Emaphethelweni omhlangano lokusasa kukhangelelwe njalo ukuba kuphunywe le ndlela ilizwe leli elingathola inzuzo kulabo abathengisa ngokungekho emthethweni okugoqela otshekesha. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Force ngingunokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezimbili ezalungisa amajekiseni okwenqabela igcikwane le-COVID-19 sezithole isicoco se-Nobel Prize in Medicine. Abathole isicoco lesi ngosikhucamfundo Kathleen Carrico ose-Sagan University, losikhucamfundo Drew Wiseman owe-University of Pennsylvania. Ababili laba balungisa ngesiphangiphangi amajekiseni okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump ubesemthethandaba namuhla e-New York, lapho abhekane khona lamacala okuqamba amanga ngesisindo sempahla alayo ukwenzela ukuthola izikwelede emabhanga. UTrump uthi ubesemthethandaba ngofa ufuna ukulungisa igama lakhe elingcoliswa ngabantu. Uthethise umtshutshiso omkhulu we-New York unkosazana Letitia James esithi usetshenziswa libandla lama-Democrats. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso enceda abantu abalomkhuhlane wezithuthwane isilenhlelo ezimbalwa eziphathelane lokufundisa abezempilakahle kanye lozulu ngomkhuhlane lo. Kubika uMark Peter Ntambe.
I-Epilepsy Support Foundation of Zimbabwe ithi iqhuba inhlelo ezitshetsheneyo ngoba abantu abaningi bengawazi kakuhle umkhuhlane wezithuthwane obangelwa yikungami kahle kwemizwa, amathumba lokunye. Unkosikazi Nandi Mpofu kunhlanganiso le uthi kumele abantu babekwazi ukuba umkhuhlane lo ubangelwa yini ukube bewuzwisise.
Ngoba kube kwaba lenye indaba esike sayihambela uticha engafuni ukuthi ethi yena kakwanisi ukuthi afundise umntwana ole sithuthwane eklasini yakhe okwenza ukuthi umzali wathisa umntwana esikolo.
Umnumzana Tawura Ikatsuitu, umqondisi we-Epilepsy Alliance Africa esebenzelana le-Epilepsy Support Foundation Zimbabwe, uthi kulabanye ke abacabanga ukuthi umuntu olomkhuhlane wezithuthwane waloywa, uthi okwamanje bafundisa uZulu ngalesi sifo.
We want to say to people in general, epilepsy is not caused by witchcraft, but it's a chronic condition caused by
trauma.
Uthi sebelenhlelo ezimbalwa ezokufundisana loZulu ngesifo lesi sezithuthwane.
We have trained 200 village health workers in Simba district where we capacity developed.
Kunje sesafundisa ama village health workers abangu 200 koZimba.
Unkosikazi Isabel Maphosa, olulwazi phezu kwesifo sezithuthwane njalo ephila laso, uthi lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kuzafundisa uZulu ukukhangela izibonakaliso ezithile ezikhomba ukuba umuntu ulesifo lesi kumbe hatshi.
Maybe umuntu uyawa, or maybe uba kulana abantu yi-silent seizure. Ukuthi umuntu uyakwanisa ukureacta in a way ukuthi ayisazwa, uyakwanisa ukuthi labe lukhuluma kunje khona ungizwe sengikhuluma ngenye into ungayizwisisiyo, uphuma ukumbona zuma mphakamisa isigogo ngihamba.
Uthi isimo sezithuthwane sikabili
le okuthiwa i-convulsion eyokuwa, umuntu eqalisa ukuphuma igwebu, omunye ngabachemayo, abanye ngabayenza iphu, omunye ngophumba ukuba le-convulsion nje ephuma igwebu. Kwesofika lo munye umuntu yokuthi uyakwanisa ukuphumba ukuthi engxenye ngiyapheka ngisestofini, uphumba ukulala uwasengi, maybe sekunamathini estofini.
Unkosikazi Charity Nemakonde, olomntwana olezithuthwane, uthi abantu abaningi ngabawuzwisisa umkhuhlane lo.
Lokho kutholakala ngoba basesekhona vele abangakaboni, abangakakuyamukelizisa.
Uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu olesimo lesi alandele akutshelwa ngabezempilakahle.
Uthi i-medication yabo singayekeli uhamba labo kumarizi, udokotela singakumikeli, siqhubeke sibahambise sibanike imithi yabo ngokufanele. Umuntu angatholi i-medication yakhe kumbe umuntu ukuthi une-medication yakhe ifana antikhabekuthe ngenxa isintutshwane zabona umuntu kumakade nathi ekubedla ntamba umuntu sekasukunetisa ntamba nokuthi medle ingozi kakhulu kuba
abe-Epilepsy Support Foundation eZimbabwe bathi bakhankasa ukuba imithi edingakalayo itholakale endaweni eseduzane loZulu noma lingazakali ngokugcweleyo. Inani labantu abalesimo sezithuthwane kwele Zimbabwe kubikwa ukuba bafika phose ingxenye yesigidi 500,000. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abezindaba abaReuters bathi lokhu kudingwa abadilikelwe ngumgodi weBay Horse Mine eChakari, lapho okubhubhe abalitshumi lantathu 13. Abaphathintambo bakahulumende bathi bazama ngamandla wonke phansi kohlangothi lwe-Civil Protection Unit ukuhlenga abasemgodini lo. Izihlobo labangane balindile phandle komgodi lo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulakho ukuba abanye abasemgodini lo sebethabalele.
Inkinga yokuthi nxa sikhuluma ngama small scale miners, omachekechela bana makorokoza, kakula qiniso ukuthi bangaki. Umgodi wakhona kawaziwa ukuthi mubi kumbe muhle kanjani. Yikho kuzahlupha ukuthi nxa vele ulohulumende ovele ungakhona iqiniso. So kuyadingakala ukuthi kube lama experts e-mining abavele besazi ukuthi umgodi wakhona wawuminjani. Kodwa nje inkinga kathesi ukuthi nxa wadilikela kulabantu abaphakathi, so kufanele kudingwe abantu abakwaziyo ukuthi babakhiphe nxa besaphila.
Kambe ubona zani-ke eZimbabwe bakhona abakwaziyo obalolwazi lokuthi kumele kubanjwe njani khonokho?
Asimiye sithi bakhona. Kodwa abasoze baswelakale kakhulu ngoba kule migodi emikhulu, onke mine oZimplats labo wange, kutsho ukuthi kulabantu abavele bekhonani. Kodwa mikhulu abazadonda ngoba lapha sikhuluma ngamakorokoza, okungaziwa ukuthi kade bekhathana ungahana unganani ayinto yakho niyahlupha sokudingakala vele abantu abavele South Africa abangathi bele experience yokukhipha abantu emgodini
ye ukutsheketha khonoku abakwenzayo singathi kukhanya ngazani kuyamemetheka kwele Zimbabwe ukuze kungenzakali into ezinje kumele kwenziweni
into ekhona ukuthi uhulumende wethu kwaba liphutha ukuthi wanika omatshekitsha ibizo elihle lithiwa khona ngama-small scale manners hhayi laba ngamatshekitsha ngamagorogoza akufanelanga ukwenzakale khathesi ku-21st century ukuthi kula bantu abangena emgodini bedonsana ngezintambo bethwala imigqomo bengelasefithi umthetho wakhona vele awusho ube khona ukuthi awufanelanga kuye la bantu abembayo emigodini engelamaphepha engelama-license lapha sikhuluma ngohulumente ovele ejayele izinto zobudlwangudlwangu yikho khathesi sokusula abantu abajabalehleka asazi ukuthi kule minye imigodi emineginegi mfowethu oyitshele khona kusifa abantu lapha nje kubele ingozi ukuthi babaningi kakhulu
nxa sesigangela-ke siyabona izihlobo labangani bamile phandle komgodi wonalowo bemele ukuthi ngxeke kungaba lobobelo nje abanye bephume khonapho kuthi ubona zane wena baphuma yini kumbe lapho sokulobuzima la
sokulobuzima ngoba vele phela nxa sikhuluma ngemgodi e-official kuyabe kulama-safety equipment phakathi kulama-breathing apparatus lakunekho khona laba abembayo nje omatshekitsha lapa amagorogoza vele bangena emgodini engela lutho angikhole ukuthi kungabe kuyinhlanhla sibili nxa besaphila kodwa phela ngaye uhulumende ngurhulumente uzisengavele sowagijigijima kudala wangenisa abantu abakwaziyo ngapha kugejwa amakhathapilela wegeja ekhepha ngolunye uhlangothi kodwa vele angibona ukuthi lapha sokumele abantu sebebele akula lutho ozasuzakala lapho
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseHarare. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Salibonani, salibonani emsakazweni, salibonani igama uJosephine Siziba. Okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikobulawayo amagama azo. Ngithanda ukubingelela oqala uPrudence Mkhwebu, ubuye uMbalenhle Mkhwebu, sokusizisa uThemba Mkhwebu, uZumuzwe wethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu. Ngibingelele lezihlobo zami ngezindawo ngibingelele udadewethu osesiganda obizwa kuthiwa unaphilelani. Ngizobingelela usisi wami omncane ohlala kobulawayo enkulumane kosesile, igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nginakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa ngulunga. Into esendibingelela lani bafakazi,
salibonani kustudio 7, igama lami nginobuhle Ngwenya odume ngelikamasitshela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga, ukhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu noCinathunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi, Londodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Banengi bona Nkosi yami. Nonkosi, noSiya, loMelokuhle, loSimisimi, loSindiso, uFarayi, umama kaFarayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
Kustudio 70 njani balaleli? Hayi, obulisayo nje uNcube. Umfana kagogo obulise lapha eSouth Africa. Ake ngisathanda ukubulisa i-olet dami kwele msuza le esidahala. Hayi, ithi impilo yephambili khona ngapho.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayoze yenu. Kulive Talk namuhla sixoxa ngokungenziwa ngamabandla aphikisayo ukuze kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe kulandela olwaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka athi kalwenziwanga ngemfanelo.
silu kuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.